Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomngela ku Studio 7 ngesonto mhla 9 kuMfumfu 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are concerned with the ministry of what is happening at ZBC.
Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi.
Lokhu ke yinto lezamtiyo ke esonta ngayo uketho, yikho ke sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniyo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota.
Abakumandla le-ZANU-PF bathi ukuncedisa abavotayo kusemthethweni. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation esikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Kindness Paradza, umsekeli wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko, uthi balethemba lokuthi bazalungisa okuhlupha izisebenzi lezi. Ezinye izisebenzi zithi zithola ama-$50 amadola, $50 ngenyanga. Ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi bekhulume lomongameli Emmerson Mnangagwa ngababhekane lakho. Uphalatha uthi bazalungisa okubuhluphayo noma kanjani.
Ministry has seized with the matter right now, and we are treating it as an urgent matter, but we are dealing with it. It's a labor issue, and we are attending to it. We had meetings over the weekend, actually on Friday, about it, together with the Works Council, the representatives, and the board. And we are doing something about it. We are concerned here, the ministry, of what is happening at ZBC.
Umnumzana Kindness Paradza, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiswa yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, kuyinto elisize ukuthi sizwe izisebenzi ze-ZBC ukuthi zifunukana ziyobona umongameli welizwe President Emmerson ngenxa yeholo eliphansi. Kodwa singananzelela thina vele kule ndlela esithumisana ngayo labaqhathi bethu. Kulama-forums abekwayo ukuthi nxa abantu bekhale ukuthi imali abayisabeneli. Kodwa kuyadingisa ukuthi kusho uhulumende weZimbabwe ngama-parasitas eZimbabwe asho nithi amalungelo ezisebenzi ngoba nxa ukuthi umuntu ohola ama-$50 ngenyanga. Jenny room now the letter vele eyodwa more than $60 ukuthi kunefika. So we are saying ukuthi vele isezimbabwe khona. Kodwa manje ZBC yodwa sinanzela njalo ukuthi zinama-workers wongungakhayela an average. Balithwana ama-workers ongakhonvert imali around $80 ebathele behola more than $80. Abaningi bangaphansi kwe-$80 naso siconvetha. Futhi siconvetha ngenali i-RBF e-reserve bank rate singakhulumi ngale emkambo omnyama. So kudingisa ukuthi ilizwe lezimbabwe selifike esigabeni sokubana umuntu oyisisebenzi ethele kanzima kusaphileke ezimbabwe. So ke sikho uhulumende abakhathi bonke sale bananzela ukuthi ukuze ilizwe elithuthukele kwekwangihlinbana izisebenzi ziphatheke kuhle. So ke kuyasale ukuthi uhulumende athaw umthetho okuthi abantu abahola imali engaka amakhampani abeziqinisa ukuthi afake imali efike kuya sihlangene esithile loko singathina yi-minimum wage yikho sokungasebenza kuthole ezimbabwe.
Ye, singathi-ke nxa sukhangela pho abantu baphila njani nxa behola imali phansi kangaka.
Well, abantu ukuthi baphila njani yikho kunanzelela ukuthi kwesikhathi le-production emsebenzini iyehla ngoba abantu babesebeqalisa ukuthengisa ezinye izinto bangene kuvendini bathengise lezigolo ezezindala ezibuya kuthi angamadele abantu lozama uhlanza ngithi impilo bekhona ngezinye indlela nzama ukuthi abantu uzathola ukuthi sesesile ukuthi bafake esibile i-effort ya-100% emsebenzini lokho kuthole ukuthi i-quality emsebenzi yehliya phansi i-production yehliya phansi. Kodwa kufanele abantu baphile njalo abantu ukuthi bale-stress because bengazikele bezina siyo into enhle le. So kusenza futhi abantu abagangileyo bathontele emsebenzini ubona i-corruption inkulu eZimbabwe kuza ikhonoko abana abantu abalungile abacela ngene corruption sengazama ukulungisa impilo yalo so uhulumende yalungise indaba yeholo ezimbaba lungise zomnotho welishe alungise le dola ukuthi aliqhubeke isiya zomnsuku yenza abantu bangasebenzi abantu bahola njani kuzenza ukuthi ilizwe libe stable ezinamayikazi ayisebenza asebenze kule report akinankulu.
UMnumzana Amlo Sibindi ukunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. Lithi imibiko eyethulwe ngabanye babo embere ngwalenyanga lapho okunqobe khona ibandla le-ZANU-PF iveza ukuba kulabantu abaningi abancediswe ukuvota. UMnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi ibandla elibusayo lisebenzisa indlela zonke ukwenzela ukunqoba kukhetho.
Yasebenzisa indaba yokwethusela abantu lodlakela nendaba zokumishwa kwabantu kudla kodwa abantu-ke baphuma befuneka zivotele okutshengisa ukuthi i-vote share yethu iya-increasa ngomnyaka odlulileyo ku-2018 sisa ku-MGC sathola-ke i-vote share less than 35%. Kathesi i-vote share yethu ikhwelile-ke ku-less than 50% okutshengisa ukubana-ke kulo msebenzi oyenzakalayo kodwa kufanele ukuthi siqhubekele phambili ukubana siyenze kakhulu kubana-ke emaphandleni abantu bezwisise ukubana-ke inguquko iqakathekile njalo ukubana abantu bangayethuseli ukubana ungavotela-ke ibandla elingasozane uzabanzwa njalo kulamakhamera kuyinto esiyibone yayivele ipopula ekakhulu-ke emberengwa ukubana abantu kusetshenziswa osabhuku ukubana-ke abantu betshele ukubana hhayi kungaphuma ingasozane into ezizabalimata. Siyakuzwisisa lokhu ngenxa yokubana-ke izane isembusweni ibutha-ke isebenzisa-ke udlame kodwa-ke ngo-2023 kuyabe kungaseli ukubana umuntu engavota-ke kuzakuthimaiza ngenxa yokubana kuyabe sekulokhulumende omunye.
Siyabona njalo kuthiwa kulabantu abancediswe ukuthi bavote, wenzakalani khonapho? Liyakuthanda konokhu kumbe lingathini ngakho?
Lokhu-ke yindlela izanu-PF-ke etshontsha ngayo ukhetho. Yikho-ke sikhuluma ngendaba yama-reforms, ngakhangela idocument esiyikhiphileyo esifuna ukuhambisa-ke ezindaweni ezijeneyo indaba yama-reforms, khangela indaba yama-assisted voter ngenxa yokubana iyasetshenziswa ukubana umuntu nxa bengamthembi bemuthi wena kuhamba okhuluma ukuthi awukwanisi ukubhala. Njalo abantu nxa-ke bengelizwe lokuzivikela ikakhulu emaphandleni bagcina befosa ukubana beyivotele izane, okuyinto esifuna ukuyilungisa ikakhulu ngendaba yokubana emaphandleni silethe-ke abatsha ukubana befundisa abantu njalo nokutshela abantu ukuthi akula muntu-ke ongathaywa noma ukuthiselwa umuzi noma ukuncitshwa ukudla ngo-2023 nxa evoteleke i-PPT ngenxa yobana njalo sekulohulumente omutsha akula muntu ozaziphimayiza ngendaba yokuvotela inguquko.
UMnumzana uStalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxelaye eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF uMnumzana Eliphas Mashaba uthi kuyavunyelwa ukuncedisa abantu abavotayo ngesikhathi sokhetho.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniwe kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota, kodwa ekuncediseni normally i-process kuyabizwa amapholisa abe khona, kuyabizwa ama-polling agents, ama-different political parties to kind of close witness into ezinjengazonyeso. Akula umuntu oncediswayo ekukulala abantu abakhangeleyo, yi-process ekhona elizweni la. So njalo kanti bangaki uthi sengaba yibo abangawinisa i-ZANU-PF, abo baningikangako abantu bangikhona ngabantu abalutshwana abadala mosi. Ngakho-ke hhayi ivele thina siyakwazi ukuthi i-opposition yethu akula lapho ethe yona yanqotshwa ingakhali ukuthi kuqinile, kodwa singaba basinqoba khona phela ngesikhathi ukuthi basiqhile. Siyavuma ukuthi basinqobile, uhlupho lungazi khonapho.
Ye, so siyezwa sibili bathi ha vele i-ZANU-PF ivamile sibili emaphandleni ukuthi uzokuthiwa labantu abakwaziyo ukuzilobela ukwenza into ezinjalo lokuzivotela badonswa ngamakhala, uzokuthiwa utsho ukuthi vela wenelisi. So khonokho-ke yikho ngani kuyahlupha abantu.
Umbuzo wami lokho kubuyela khonapho, ngabantu abangaki? Kanti ngakwazi kambe shiwa ukhiphe i-ward yomromo constituency yonke singaba ngabantu abangakwazi ukubhala, akwenzakali njalo. Njalo engakwazini ukubhala kwaphana nxa bebhala akuthithi bonke abantu abanabavotela i-ZANU-PF. Umuntu uvota lapho athanda khona. So nxa abantu bevota bethanda i-ZANU-PF yikho lokho, yikho siwini.
Ye, singathi-ke nxa sikhangela futhi ngokhetho lolu siyabona ukuthi ibandla lenu linqobile, ungathini ngokunqoba kwalo? Kulapho-ke emberengwa le nyanga siyakwazi sasingaphansi kwebandla leni futhi.
Ye, njengoba ukuthi kathethi njengoba vele kathi ku-election mode sizabe sokho sinqoba yebo ye naphanda laphaya ekhona okunye kuyabe kungahambanga kuhle kithi siphenze ukulungisa ukwenzela ukuthi izigwenxa ezinjalo zingaphinde zenzakali ukuthi sidonete nje amasithi ko-opposition unqoba sivele singabanqobi.
UMnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELiRussia selilinde ibholoho elikhulu elixhumanisa ilizwe leli lesabelo seCrimea elasihluthulela eleUkraine. Lokhu kulandela ukubhonjwa kwebholoho leli ngabacatshangelwa ukuba badlelana leUkraine. Batshengisele kwele Melika izolo abantu abaningi abakhonona ngokuvinjwa kwabantu abafisa ukusikhipha izisu. Bathi umthethondaba weSupreme Court wavimba lokhu kawethulanga isinqumo esithakazelelwa nguZulu. Kodwa ke kulabanye abathi bayakusekela okwenziwa yiSupreme Court. So isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wawusenzi bomandla
babamkhulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Wilson Mathe ohlala esigabeni se-Insiza South. Uthi ophethe ubuduna bakomafu owamanje obathwalise amagabha avuzayo asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodaba amahubo mafu ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Nanti udaba esiluthulelwe nguMathe.
Bafaka amasibhuku, so amasibhuku lawa amanye akhona ngamahlela, amahlela enkomo abanye ngalawa esidala babiza ngokuthi ngongcoza ama-neighborhood. So bafakana ubusebhuku wakhona kukhanya okunye kwakuthengwa ngezinkomo. Amasebhuku wakhona sasesikunazeka ukuthi i-tracker sezani. So la manye amadoda ukugoqela mina sakuyala okuyinto lokuyana. Hhayi sahluphana seze safika endimathema sisukela ngapha esigabeni sethu kusiza lobuhle lapha. Elisiza South khonapha kwad 9 ngumlisa yena inspector sendina asuka lapho sasafika ku-DA u-DA leyo wakhanya sisekela wazobuya kundodalwana yena induna wabiza umhlangano esesiyafaka ngabona wafaka abafika 10 sibili ngoba kithi lapho olosebhuku oyedwa kugcina sifaka amasebhuku amanye amabili leli sasikhethile thina esesibabona ukuthi bangasimela sathi senze kanjalo sathi senze kanjalo yena lo wakha evele emfuna wafika wacrash into leyana lelo omunye wangkhona esesimthethile bamfaki nanto kumbe kulezimali azibhadalayo. So ke lo omunye ongathethwanga lowo wafaka uwentani so sasesibhala thina ukuthi kade abayalayo yena lo sibhu ngobani sasesibhala amabizo-ke lamanye amadoda athink sasibo 7 or 8 khona lapho sabhala amabizo kuthiwa siyafuneka endleleni kuthiwa umeye segqize thina sisayanga so yahlala-ke laphana ngandiyime ngusuku ngoba sezenithola lama-nominous calls lapha so sebesithi mina ime ngigqwalisa abantu esigabeni lazi mina ngingumuntu olesithupha esingu-41 eselitano esingase-21 so-ke yime sengigqwalisa abantu labanye esigabeni sebekhuluma kuthi akunjalo-ke abantu mhlawumbe njengokungethemba lo omunye sobhuko akhethwayo wangikhona wayesesayidini lami abantu basebesithi hhayi basebengithetha bathi mina ngibe ngumsekeli wakhe ibe uthiyami. So khonapho-ke kwaba yindaba lana esihluphayo ukuthi kati umuntu kuyolifake njani yena ngibe umuntu ophambasayo nokhansila okhona ukuthiwa umsipho rizini ukhansila laye ngani vele sihlasiklashana isikhathi esiningi ngoba ngiyakhontesta sometimes 2018 so ngumuntu nje ohlale emfake ilihlo laye mani engahlanga lapho ahlangana khona labantu bona labo ukukhuluma ngegama lami ukuthi lo nguye umuntu oyidoti laphana esigabeni ophambanisa izinto. So-ke
induna yona ngwayo ilolungelo bani lokuthi ifake abantu ingakhulumisananga labantu ezigabeni?
Hayi inkosiyazama uwudinga wathi kokhona ikhomandi nxa sifuna lokho sihambe balamoloya bona uhulumende wazawukubeka ubali ukuthi yena uzayikhampeni elizanu-PF wine ngoba kwakulo khansila wathi yena ukhansila lo uzamlokhuzela yena abantu abantu bahlukunyeza nezimali kuyakhithisa izimali akuningi nje izinto okwenziwayo khonaphana abantu bahlalanga kahle sithi lokhu eqalile ujahoko na abantu baphele nzima.
UMnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-Insiza South
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Sika sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Zihlobo zenkosi ngithemba litshone kahle ezindaweni zenu lapho elitshone khona kumagumbi amani omhlaba. Sibonge lolu suku lwanamhlanje njalo sibonge lo msakazi lo. Lo msakazi wakhona abasinika leli thuba lokubana sihlangane ehlelweni lolu lokuvuselela umoya. Namhlanje sizabala ke encwadini yezaga 18 ivesi lika-20 izaga 13. Sithole ke ilizwi lethu endimeni yamashumi amabili. Ufudeka kanje. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyashoshozelwa yizo. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyawushoshozelwa yizo. Ilizwi leli likonde ukusixwayisa ukubana sizinanzelele ukubana xa sisaphila emhlabeni kambe labo esihambisana labo ngabantu abanjani na. Umuntu ohlakaniphile kade navele ngumuntu onjani. Ukuhlakanipha komuntu ungazake nje ukubone namehlo ngokukhangela umuntu, ngoba ukuhlakanipha kusuka enhliziyweni lengqondweni yomuntu, kubonakale ngezenzo, kuzwakale lamazwi awakhulumayo. Namazwi akhayo enza impilo yalo yena okhulumayo lalaba abamlaleliyo zibe ngcono. Umuntu ohlakaniphileyo uyalala lobuthongo behle, ngubana uyabenze izinto ezibonakalayo ezizwakalayo ubana ngesihlakaniphileyo. Wena ke uhamba lo muntu onjani? Bakhona abantu abavele nje bazikhethele uhamba leziwula. Umuntu adele into enhle umkhangele, umbuke, uzibuze, umangale uthi kambe vele ubesithi wenzani. Namazwi avamileyo lawo imlonyeni yabaningi nxa sokubonakala ubana umuntu akwenzileyo ngakula kuhlakanipha. Kuyafana nje sithi egumeni abantwana abanye badela uhlakanipha babe yiziwula. Uhlakanipha yiwuhlonipha abazali, hlonipha abafoweni, hlonipha umakhelwane, hlonipha umphakathi. Yikho uhlakanipha lokho wenzela ubana lanxa uphila ungangena ebunzimeni bempilo babe khona abazakusiza, ngobana besazi ukuthi uyahlakaniphela impilo, uyaziqoqa, uyazibutha, uyazibamba, uyazigwema ngokuningi. Uhamba labahlakaniphileyo uyawazi khona lokho kuthi nxa kuvela amathuba obubi abangelwa yibuwula leziwula awabalekele lawo mathuba, ngoba esazi ukubana ngawamakhi ngawamenzi muntu. Yikho lalapho esihleli khona abantu basibiza amagama achiyeneyo, hashi ngobude ngobufitshane ngokuzaca kumbe ngokukhuluphala kwethu kumbe ngokuguga kumbe ngobutsha bethu, kodwa babona ngezenzo bezwe ngendlebe amazwi aphuma emntwini ohlakaniphileyo. Ohlakaniphileyo uhamba labahlakaniphileyo. Lezi zathu uyabezibona sobala ubana lokhu kuhlakaniphile, lokhu yibuwula. Unkulunkulu asisizeke ngamunye ngamunye sihlole labo esihamba labo ukuthi sihamba labahlakaniphileyo kumbe sihamba leziwula na, ngobana ubuwula buyisinengiso hatshi unkulunkulu kuphela kodwa kithi sonke. Asikhuleke babathixo engcwele, sicela ubana sisahamba emhlabeni sihambe labahlakaniphileyo okuyisibusiso emphakathini laphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulo lohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhlanje eZimbabwe. Dynamos 1 Wawa 0, Chicken Inn 2 Islanders 2, Cape United 1 Cranbourne Bullets 0, Triangle United 1 Yata 0. Kusenjalo umqeqeshi olodumo Alibaba Dube uthi ukufanisa abadlali bakulezi nsuku lwayo ngukapteni weqembu lesizwe uPeter Ndlovu. Izifiso zikaThemba lo amukela. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji. Usiphalo lutaba.
Dube ubekhuluma emkhosini wokumbonga ngomsebenzi wakhe awenze esebenza la iqembu le-Islanders kanye lamaqembu abasakhulayo amela ilizwe oqoqwe ngabeZimbabwe Football Forum. Udume ngokuba nguye umqeqeshi ololongi abadlali abaloduma ababalisa uMadinda, uAdam kanye loPeter Ndlovu, njalo uthi akujiphanga ukuthola omunye umdlali ozadlala njengoPeter.
Hayi, kulozaba njengoPeter, lakazalo. Ukhona inxa yekhona ezazalo. Ozaba njengoPeter. Akula mfana ozedlula uPeter lapho eBoreni. UPeter udlale iyalenza emncane le-15 years. Wamba wadlala emazweni. Nti ngakutshela mna ke eAberdeen, sichabela boPeter eAberdeen, lapho sasidlala khona kwakula ama-grounds ayo ngu-8 ama-grounds. Ama-queue ayifika akhangela ukuthi Zimbabwe Islanders. Siyafica sezingena e-grounds siyadlala, siyafica sebegongolozeli ama-queue. Belanti kuzobona uPeter kuphela. Waba yi-player of the tournament, waba yi-top goal scorer, saku 5-a-side, wafaka same thing, waba 5-a-side sayifundela khona, sasingayidlali vele. Basafika sayenza 2 teams, sajoin 5-a-side. Ufinal sadlala sayisodwa, sokuyi-Islanders kodwa versus Islanders, wakulo 8 o-Peter, ngathi bayi 7-7. Sona sidlala i-final sokuyithi sodwa, but uyabo Peter uyawinayo. Waba yi-player of the tournament, top goal, ku 5-a-side. Sasuka lapha saye Wales, landelana amaloba amabhasi, sasinga yi-30, kwelandelana ama-countries wonke, sokusiyadlala ka-Emirates tournament. Ngalo Peter wafaka top goal scorer khona ngale elokuzini, but bonke befuka uzomaka yini ukuthi umakhiwa ayokuchiya la nge-speed vele.
Udube uthi umoya uNdumiso Gumede udlale indima enkulu ekuphumeleleni kwakhe ukuba ngumqeqeshi ohwatshe abadlali ababelodumo bedlalela iqembu le-Highlanders.
Gumede waye ama-juniors e-Highlanders, waye wenze abaphezulu kakhulu, because remember one day siyadlala i-final eMasvingo, dlala eMasvingo United ama-juniors under 15, usadlala u-Adam. Ugube samchiya la, sina sahamba ekuseni. Wathi amehlohle first goal ugumele sathi athamski esekonani esefikile lamajuniors edlala khona wayalandela ugumele basikhathe uchairman ngabazi ugumele waye wamashu uAdam uAdam ele 15 years ugumele wayesemazi engichairman.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Football Forum uTerence Malunga uthi isifiso sakhe ukuba bonke abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu bebongwe besaphila, njalo uDube bekufanele ukuba beqale ngaye.
So essentially the idea behind us being here is to honor.
Silapha ngoba sizokupha inhlonipho umqeqeshi olodumo ongubaba wethu, njalo ongiqeqesha mina kumaqembu abasakhulayo amela ilizwe. Waqeqesha abazali abaningi abasabelela umhlaba wonke, njalo abanye babo baludumo olumangalisayo. Sikubone kufanele ukuba simbonge esaphila.
UAlibaba Dube uqale ukuqeqesha amaqembu abasakhulayo weqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1973. Uye wasebenzela amaqembu abalisa ele-Valencia elibumbe ndawonye lomuyi uLucky Dube ele-Rail Stars kanye lele-Bulawayo City. Khathesi leqembu lakhe le-Alibaba Foundation, njalo uthi abadlali bakhe abakhulisayo bayamsekela ngendlela ezijiyeneyo ukuze leli qembu liphakame. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, Joseph Njanji.
Kwezabatsha silo mculi othuthukayo.
Angibongi thuba mhlonishwa, igama ngu-Admire Ndiweni. Ngizalwa eNkayi esigabeni sako Sivalo, ngaphansi kwenduna Sivalo uMahlangu Godoka. Endaweni yomculo lapha ngingasho ukuthi kule industry ngingene ngo-2016 kodwa ngidlala debut lokuqala liphumela phiyana ngo-2018 elesihloko esithi Izala Kutshelwa. ngizazophinda njalo ngo-2019 ikusasa lempilo. Ngo-2020 asikhiphanga ngezizathu ezithile ezaziyisehlela umfowethu wayelimele. Kusho ukuthi maye sephuma lapho ekulimeleni ke wasetshintsha yena wayenza umaskandi, yikho sensala ngingedwa ngapha ebahlangene Super Sound. So ke iqembu leli bemfisa kakhulu ukuthi likhuphuke, kodwa abalandeli esinabo ngabantu abangakwazi ukuthi basichaze ngendlela. Abanye angeke ngibagxeke bonke, abanye impela hayi bayenza kahle. So ke sine album ekhona manje ethi Umlobi Wenduku eyiye sahamba. Besacela kakhulu ukuthi abantu besichaze ngoba nje umnyaka usuphelile unje. Next year futhi nje maduze sizayethula enye album elesihloko esithi Izenzo. So yilokho engikuphethe.
Siyabonga kakhulu ke Jakalekhaya, kuphisela inhlanhla singakagqibi uhlelo lwanamhlanje. Wothi sikhangele besilazo, uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho izolo olwama-by elections, kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi ukuncediswa kwabavotayo kusemthethweni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.